ukuxotshwa kwethu kutshengisa ukuthi uhulumende oweZimbabwe lo wathi ezitshela ukuthi yena ngumntwana omutsha hayi kuyazifananela nje ngoba nxa abantu bedemonstrate peacefully be-expressa ama-grievances abo bezi-expressa abakuzwayo akufuzanga bebotshwe laba bantu thina kuzwisa ubuhlungu personally ngizikhulumela kuzwisa ubuhlungu ngoba bengidemonstrate very very peacefully okutshengisela ukuthi i-injustice lokhu ikhona elizweni lethu ikakhulu kithi abantu bakobulawayo kumbe emathebeleleni
kanti zange lihlukuluzwe yini ekubotshweni kwenu
asange sihlukumezwe amanga amabi basibamba sibili kuhle inenormal mela njengokuthi isiboshwa siphathwa njani asizange sihlukumezwe lokhane ngathi ngakhala ngakho kangako
bakhona abakusolayo ukutshengisela kwenu ngokuqhatshwa kwabantu besishoneni ku-Pick n Pay besithi ilizwe leZimbabwe lilizwe lomuntu wonke ngaleyo ndlela amankampani avumelekile njalo akhululekile ukuqhatsha yiloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani lokuthi uvela ngaphi
abantu bengathelwa information engayisiyo i-demonstration yethu akade ingabajululi abantu bekudemonstrate abantu bonke from different political affiliations and from different tribes okwenzakeleyo laphana bekudemonstrate abantu bakobulawayo abantu bemathebeleleni bengifuna ukuthi ngithethe i-record leyo straight okunye futhi i-devolution of power ekhona ku-constitution unless thina nxa singakwazi ukubala yiyo esinika amandla yiyo ade siyisebenzisa to start this demonstration ukuthi omunye lomunye akabenefithe kuma-local resources akhonapho including i-employment
udaba ebelitshengisela ngalo ungathi ludaba olutholakala ko-Pick n Pay kuphela yini kumbe lubhahile nje edolobheni lakobulawayo
amankampani amaningi asemfonele kusukela ekuseni abanye bona ama-missed call ngiyehluleka lokuthi ngikhulume labo bayasicela abantu abasebenza amakampani atshiyeneyo ukuthi size sizophathisana labo ngoba they are not fairly treated abaphathanga kuhle kule discrimination kule nepotism kule unfairness lapho abasebenza khona